So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 kuzivandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
a new variant of COVID-19 which is highly infectious kumbe ithelelwana kakhulu ukwedlula le kade silayo. Ngakho ke ngenxa yokuthi yathelelwana masinya kutsho ukuthi ama cases ethu azabe siyaphezulu.
Inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 libikwa lisehla, osekubangele abezempilakahle ukuthi bacabangele ukuthi kungabe sokulohlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha.
I-America yililizwe elokuthi ama-elections akula ngxabano ebakhona after ama-elections, upresident yazisukela. Bona ama-protesters laba kade betshengisela sebethethe i-Capitol Hill, abanye saze sababona behlezi esitulweni sika-speaker, akuzange kwenzakala eZimbabwe.
Iningi lipha imbono ehlukeneyo ngokwenzakala kwele Melika, abanye besithi kungcolisa isithunzi selizwe, abanye besithi lilemthetho yokulungisisa ingxabangxozale. Intatheli izindaba njalo engumhleli wendaba zemfanekiso kamabonakude uOpel Chinono usevotshiwe njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Babikwa belitshumi lanhlanu 15 abantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo kuphela. Lokho kukhuphele inani lasebebulewe yilolu bhubhane lafika ku-446, ukuthi abahlolwe batholakala belegcikwane leli izolo kuphela bengamakhulu phose athoba munyemunye i-871, kunje sebezinkulungwane phose ezingamachumi amabili asebehlolwe bafunyana belegcikwane leli. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho wanyakenye. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi lambili 12,083. Inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 liyalisehla, osekubangele abezempilakahle ukuthi bacabangele ukuthi kungabe sokulohlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha olubikwa lukhona kwele South Africa lakwele Bilitane. Umholi wesibhedlela sempilo kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya eloba enkundleni yokuxhumana ye-Twitter uthi inani labasindayo kulomkhuhlane lehleli vela kusilinganiso sokulikhulu ekhulwini, i-95% safika kumachumi ayisithupha lani, 64.7%. Abanye ngabathi bazithole belomkhuhlane olezibonelo ze-COVID-19 kodwa behlolwe kabili, lokho bethiwa bamsulwa kodwa bagcine sebebhubha kutholakale ukuthi ngempela babulawe yiyo kanye i-COVID-19. Osekubangele ukwesaba ukuthi mhlawumbe lomkhuhlane uyazifihla egazini. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Magigo ukuthi kanti vele kuyini okungabe kusenzakala ngaleli gcikwane.
Kulezi zathu eziningi wayisile ma-COVID cases amaningi kobulawayo naseZimbabwe ngesikhathi lesi. Okokuqala, a new variant of COVID-19 which is highly infectious kumbe ithelelwana kakhulu ukwedlula le kade silayo. Ngakho ke ngenxa yokuthi yathelelwana masinya kutsho ukuthi ama cases ethu azabe siyaphezulu. Okwesibili, ukuthi sisuka kuma-holidays abantu babuthene akade bekhona vele elizweni, abantu babuthene besenza ama first of all shopping 24 December 2023, bekuhlabantu bebehlangene town begcwele bekungayenzi. Okwesibili, abantu bahlangana for ama party, family gatherings, into esijiyene. Okwesithathu, samukela inani elikhulu sibili labantu kade bevela eSouth Africa, kuyo njalo indawo esiyaziyo ukuthi iqalisele i-new variant lapha e-Africa sasesibhalayo, futhi kutsho ukuthi vele sesilayo lathi lapha eZimbabwe, but kuyukuthi asika-confirmi ngama-test. Kodwa inxa silandela i-behavior emkhuhlane kuyasitshela ukuthi inxa i-South Africa ibilayo, thina silobudlelwano obungako le-South Africa ngendlela zokuhamba kwabantu between the border kusho ukuthi lati vele sesilayo
sike sabona kwesinye isikhathi inani ngxaliphuma lokubana kulabantu abahloliweyo asithi thina abangamachuma amabili 20 kodwa uzwe kuthiwa abalegcikwane lecoronavirus bengaba ngamachuma amathathu 30 kona kuhlolwe abangu 20 kungakubangelwa yini lokho
bengingakakunanzeleli kanjalo kuma test lama results ethu oyekade siwathola kodwa mhlawumbe maybe indaba yokuthi ama results nxa iphuma silalawe siwabiza sithi ngama cumulative cases bese kusibala lawo siwabiza sithi ngama daily cases cumulative sikhuluma ukuthi over isikhathi kumbe iviki kumbe kusukusela saqalisa sesilama cases amacha mangaki so for the week ayakwazi ukuthi engamachuma amathathu 30 kodwa for ilanga lona lelo sizuze only 15 ichumi lanhlanu ngakho ke ikho ekungaba incazelo ebambekayo
lowo ngudokotela Rogers Magiko ingcwethi kwezempila kahle ube khuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo abaphila ngokuthengisa bebedlala umacathelana labezomvikela lapho abahamba bethengisa besithi bengekela ukwenza njalo ngeke benelise ukuphila phansi kwe-lockdown ngoba uhulumende engabaphathisi ngokudla behleli okwenyanga yonke bengasebenzi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
IZimbabwe iphakathi kwesiqondiso se-COVID-19 level 4 lockdown okwenyanga yonke kaZibandlela osekuchiye iningi likhala ikakhulu abaphila ngokuthengisa bethi sebezabulawa indlala hathi i-COVID. Ophila ngokuthengisa umnumzana Neva Bonde uthi sebehluphana labezomvikela ngoba kungavumi ukuthi baphonge uhlala bengasebenzi.
Lapha siyabona ukuthi ukuhlukumizwa kukhona phakathi kwamapholisa lamasoja labantu kukhona. Abantu wafuna ukuthengisa edorobheni nendawo abazithengisa zona nendawo abazithengisa lamaplace awathengisela wona so kathesi abantu bafuna ukuthengisa so abantu balenkani abantu bathi asikwanisi ukuhamba ku-lockdown sipho ukuhlala ezindlini singaphume phandle sidinga imali yikho khona kuthengisa ukuthi abantu kathesi sehluphana lamapholisa lamasoja
esinye njalo isakhamusa kobulawayo umnumzana Bekithemba Sibanda uthi kudinga ukubambisana phakathi kukahulumende abantu kulimpi hathi ukuhlukumezana
ngokubona kwami mbona ngani kumele abantu bebambisane ukuthi udubololo sisuke siphumekilo ngoba hey labantu abahlezi ezindlini abantu bezimbabwe mostly ngabantu abazisebenzayo so hey kulobunzima so ukubupha amabhanti akufuni isikhathi eside ufuna so isikhathi esincane sona leso nje kudlule so asazi njalo ukuthi kuza simisa ngapha kodwa ke hayi mina ngokubona kwambona ngani abantu kumele babambisane ukwenzela ukuthi siphume edubeni lolu masinyane
ophila ngokuthengisa uJotina Lusinga uthi bahlukumezekile ngoba uhulu mende akabaphathisi
sibe yabanzima kakhulu kithi yona le manje sesingasayenzi lutho hey impilo yabanzima kakhulu igovernment yake yasithembisa ukuthi iyasinika ama cushioning fund of which ibisinika 600 bond esayithola kanye yona yethe ezosinika for amanyanga zonke ze covid of which le 600 yakhona ayilandi ethengayo ithengi 10 kg yemvuvu sokuphelele khona the rest kuzozibona ngapha ulandlu uyalodja and kube nzima kakhulu kube ichallenge kimi kakhulu enkulu
Sikazi Madade Ndlovu omunye njalo ophila ngokuthengisa uthi abasazi ukuthi benzeni.
So kuya futhi enye lockdown yesi-2 leyi it's 30 days. Can you imagine 30 days asomalanga amancane yona iviki khona kha nginje so vele khonokho ukuthi uthengisa ucatha vele ende kunzima kubuhlungu in a way vele kunzima asonto vele ekhulumekayo lokuthi ungathini but hey sesizabona ngakho asazi ukuthi kuzavuleka nini but okwakathesi kunzima vele
umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mikhail Ndiweni uthi bakhona uhulumende asebavumele ukuthengisa
nazelela ukuthi kena kube lombiko vele kuhulumende usithi wona abantu abathengisa izilimo emkambo bengasebenza banikwa indlela zokuthi bathole ama-exemption letters ncwadi zokuthi basebenze bavunyelwe ukudlula lapho kulamapholisa khona yikho-ke sibona-ke abanye bevulile bethengisa ngoba sebenzi lumzama bathole lezo zincwadi so ngakhangela khona ngale mkambo ekhona abaningi abavulileyo ngabathengisa izilimo kuyinto esiyimukelayo ngoba abantu betholenzi bawaningi kade vele bengasela abomba khona ngase kuvuliwe kanjena sokulokuvelo sibili bazabe bephila bencedakala kakhulu. Siyakwamukela khona okwenzakeleyo kodwa siyafisa ukuthi ngabe kuyavulwa mhlawumbe yinye evalekileyo le abantu abangena khona phakathi kuthi emnyango laphana abantu bageswa izandla lapha abahlezi khona bathelana izikhala i-physical distancing nge-1.5 so meters kuzethi khona nomkhuhlane ungamemetheki. Sazama ukuthi sifuqe sibili ukuthi uhulumende alasilalele akulungise khona lolo.
IZimbabwe ingene kulanga lesine le-lockdown yamalanga angamashumi amathathu kulandela ukuqhamuka njalo ngolaka lwe-COVID-19 okubangele ukuba labaphila ngokuthengisa kuthiwe bahlale emakhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwesifo lesi. Kodwa abaphila ngokuthengisa bathi akulula ukuhlala ekhaya ungadingi imali. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intatheli izindaba njalo engumhleli wendaba zemfanekiso kamabonakude uPaul Chinono sebochiwe njalo. UChinono ulobe ebulenjini bokuxhumana beTwitter esithi amapholisa asezombopha phezu kodaba lokuthi ipholisa latshaya labulala usana olwalubelethwe ngunina. Lanxa usana lwatshaywa lipholisa kubikwa lungafanga. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDC Alliance umnumzana Job Sikhala laye ulobe kuTwitter esithi amapholisa afuna ukumbopha phezu kodaba lunye. Kodwa belokhu engakabotshwa sisiya emoyeni. Ababili laba sebeke babotshwa bavalelwa esitokisini okwamaviki ambalwa. UZulu weZimbabwe upha imbono ehlukeneyo ngokwenzakala kwele Melika. Abanye bathi kuncelisa isithunzi selizwe leli lona elikhangelelwe ukuba libe ngumzekeliso omuhle kwamanye amazwe omhlaba. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli bakamongameli Donald Trump wakele Melika babelokutshengisela okulodlakela behlasela isakhiwo sedale lephalamende eseCapitol Hill besithi bafuna ukubonisa amalungu edale lephalamende insolo yabo ngokuqilwa okwenziwa umkhokheli wabo kukhetho olwenziwa ngolwezinyakenye. Lokhu kumangalisa abeZimbabwe abalandela ukhetho lweMelika lona olazakala ngokuqhutshwa ngokuthula langendlela ezibukekayo okumangalisayo. Ingcishi ecubulana ezombusazwe umnumzana Leonard Kabisi usole kakhulu ukwenza kwabalandeli bakaTrump.
Esikubona lapha ukuthi ama-elections la ayenziwe America angani aseveze ungabi perfect okwama elections awe America. Isikhathi sonke lesi thina besisazumbe besitshelwa ukuthiwa iAmerica yililizwe elokuthi ama elections awula ngxabano ebakhona after ama elections upresident yazisukela. Kodwa sesibona nanga uTrump sihle watshengisa ukuthi hayi lakho la ngapha kuyenzakala njengalokho kwenzakala kubo Zimbabwe. Sibona ama protesters lawa de betshengisela sebethethe iCapitol Hill. Abanye saze sababona behle esitulweni sika speaker akuzange kwenzakala eZimbabwe. Kodwa uhle utshengise ukuthi ama problems anjengalawo asikho eZimbabwe uphi.
Umnumzana Mabutho Moyo oyebandla leZANPF na uthi okwenzakala kwele Melika akulani labo.
Ngizange amaZimbabweans asiphatheki kangako kumpumela yokhetho lweMelika. Kumbe kungena uTrump kumbe nguBiden. Nxa i-foreign policy phezu kwezwe leZimbabwe ingazange itshintshe kuyabe kulokhu kufana kithi. Kuyabe kulokhu kufana kithi ngoba senanzelela ukuthi sokube nama-administration phose amathathu selokho kwafakwa izidera izijeziso lezo zafakwa pheceleza ama sanctions bangena Obama ayizange itshintshe leyo foreign policy ungenile uTrump ayizange itshintshe kube le amendment sekwa reinforce la ama sanctions. So yitha ukhathalekile ukuthi kungene ubani.
Kodwa ingcithi ecubulana ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi okumele iZimbabwe likufunde ngokwenzakala eMelika yikuba kule mithetho yokulungisa lapho ukhetho luthelo phambaniseka.
Into enkulu esingayifunda ngendanga ngokwenzakala America ikuthi idemocracy yona vele ifuna ukuthi ilizwe libe lama institutions aqinileyo akwanise ukuzimelela wodwa enze umsebenzi wayo engaphanjaniswa ngamuntu. Ngoba sibona ukuthi amadale awama states njengabo Georgia lawo Pennsylvania lapho kufakwe khona indaba ka mnumzana uTrump ukuthi hatshi ngaqililwa ekubalweni kwama vote bayilahlile indaba zakhe bathi azila bekungelazo i evidence yokuthi lokho kwayenzeka. Sabona njalo ukuthi electoral college kumele bihlale mhlaka 14 December 2020 ihlalile yathi hatch umnumzana uBiden nguye owinayo ielection leli. Kwasuka lapho kwaya ku Congress, kwasuka lapho kwaya ku Senate. Kanti sekumele ukuthi mhlaka 20 January 2021 sibone uMr Biden esiwa ngumkhokheli weAmerica.
Basekeli baka Trump bahlasele sakhiwo sedale parliament seCapitol Hill ngemva kokuchotshezelwa nguye esebenzisa inkundla zebulenjini ezigoqela uTwitter, Facebook lezinye esithi bengavumi ukwamukela impumela yokhetho olwenziwa ngolwezi nyakenye. UTrump unqotshe ukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Joe Biden webandla lamaDemocrats, kodwa uyaphikisa impumela yokhetho lolu esithi waqilibezelwa loba nje kungela bufakazi abuletha entelandaba obuveza lokhu. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje amapholisa eMelika sebophe abanye abangene esigodlweni sedale lePhalamende leSenate esakhiweni eseCapitol Hill eWashington DC kunje sokuhlolisiswa kungenziwa ngomongameli Donald Trump labanye bakhe ngalolu daba. Amalunga eHouse of Representatives asefuna ukwethesa umongameli Trump icala lokwephula isisekelo sombuso selizwe. Ake sizwe abanye bekhuluma ngalolu daba.
Mina nguJacob Manzini ngisemberengwa lapha. Okwenziwe nguDonald Trump akuyayangisa, njalo kuyamangalisa ukuthi kanti bona vele eMelika babemkhethe njani bemfake esikhundleni esinje. Umuntu lo vele ngendlela abuse ngayo ubetshengisa ukuthi vele uyintando kaphikiswa ngesikhiwo kuthiwa li-detector. Ngakuthiwa kuya ngami ngangithi vele angabona amalanga alandelayo lawo kusafika umhlaka 20 umuntu onje kumele ukuthi akhitshwe esikhundleni. Njalo ukufanele ukuthi into le ayithonisiswe angakuphindi futhi, ngoba ziningi izinto azenzileyo umuntu lo khonapha kusukela ekhethweni. Sikhatshana kodwa besibona ukwenzakala kwakhona. Esikubongayo nje yikuthi nje eMelika wonke ama-organization aphiwe amandla awo ungela muntu ongathathela. Lokho kumele sikubabaze sibili ukuthi ngitsho loba labo manje bakhona kumbe noma yiphi inhlanganiso yakhona bebezimela kungala muntu ongathi yenza ukuthi njengalokhu esikubona elizweni lakithi. Kuyathabisa kakhulu ukuthi wathi kakumi ukubalwa amavoti kodwa waqhubekela phambili bewabala amavoti. Ngako kukela kithi ngakwama kwatshintshwa yonke into. Sibona ngathi lanxa kuyikuthi kukhona okonakeleyo kodwa ke hayi idemokrasi ikhona eMelika.
Lo okhulumayo ngiphethiwe ngikubona engathi kufanele ukuthi avume ukuthi wadliwa kulelo khetho, ngoba kanti angithi bekubalwa wona amavoti lawo akhombisayo ukuthi yena wadliwa ekhethweni. Mina kangisibona isizathu sokuthi uyalelani akavume la yabeka into ngaphansi akaqhubela abanye abone ukuthi laba abanye baza kuqhuba njani. Ngoba mina isizathu sokuthi umuntu ufuna ukuhlala esihlalweni azafele khona, hayi lokhu vele yikho kuyenzwa ukubulala ilizwe, kubulala umhlaba. Siyakunanzelela endaweni eziningi ukuthi lapho kulama president ayalele ezihlalweni kugcina kungasela lutho, umhlaba usuchabalele, ilizwe selifile.
Igama ngimpumelelo mafu ngikhuluma ngiselupane St. Luke's. Hayi indaba kababa uTrump eyenzileyo inhle kakhulu, kodwa khona ngokwakho akutshintshi ilizwe laseMelika khona lokho. Njalo indaba yakhe siphelile futhi. Njalo uBiden mhlaka 20 kusobala ukuthi uye White House. Ubaba uTrump yiko owayekwalela phela. Kodwa ekugcinekwa khona sizambona semiswe ezenkantolo esebotshwa umthetho. Hayi vele uyangisile, uyangisa umhlaba.
Kwenziwe yiMelika kuyinto embi kakhulu. Abalandeli bakaTrump bangamelanga bakwenze lokho, ngoba phela iMelika yiyo egqugquzela idemokhrasi. So thina ngapha sizofundani kuzwekazi le-Afrika, kwini sizokufunda nxa kuyibo sebesenza kanje?
Laba ngabanye abasithumele imilayizelo yabo kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ulakho layo kusithumela umlayizelo wakho kunombolo le. live talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labahlaselwa yi-COVID-19 eZimbabwe kanye lokwenzakala eMelika okulokho kulokufuthelana kuhlelo lokudedelana kombuso. Izakhamizi zakobulawayo zithi kuza kuba lukhuni ukwenelisa ukubhadala umthelo wekhansili yaleli dolobho okhuphuka kulinyanga kulandela imvumo evela kuhulumende eyokuthi uluhlu lokusetshenziswa kwemali olwebhajethi ka-2021 olwamabhiliyoni alitshumi lasithupha i-16 billion luqalise ukusebenza. Lokhu kwenzakala uhulumende esanda ukupha njalo idolobho leli imvumo yokuthi lisebenzise uluhlu lwe-supplementary budget ekupheleni komnyaka odluleyo olokuxaxela leyo eka-2020 ngesilinganiso sokufika phose amakhulu amane ekhulwini i-372%, okutsho ukuthi ukukhuphuka komthelo lo kusezingeni eliphezulu. Uhulumende uthi usenike imvumo amakhansili amaningi elizweni ukuthi alandele amabhajethi lawa ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe njalo lizivalele ezindlini ngeziqondiso zikahulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association, uchasisa inani lemali elingabhadalwa yizakhamizi ngenyanga.
Zombili ke i-supplementary budget ka-2020 le-2021 budget zivunyiwe nguhulumende. Okwakhathesi i-City Council isazama ukuphuma loluhlu lokuthi i-2021 budget ezincwadini zabantu iyabuya isithi yimalini. Kodwa kumele abantu bakuzwisise ukuthi kuyona linyanga kuzabuya ke kule jogo elikhulu lomthelo ngenxa yokuthi emalini kade vele beyibhadala kuzangezelelwa enye 372%. Namafitshane ke okade bhadala phose njengami 208 RTGS ngenyanga ukhangele ukuzabhadala ama 950 kusiya phezulu ngenyanga. Leyo yimali kadumele ivele ibhadalwe kususela ngo-Okthoba kumnyaka ophelileyo kusiyafika ngo-December i-supplementary esingathi ngiyokungezelela kuze kuyephutha umnyaka ka-2020. Kube sokusithi ke eka 2021 yayiveli 421% ngangaphambanisi. So ngokunjalo ke abantu bakhangelela ukuthi phezu kwe 950 yon leyo vele abazayibhadala kuzaba lenye futhi imali ezabhadalwa. Njalo khonoko futhi kuletha imithelela yokuthi nxa kade ugcine indlu yomuntu mbe kade uqhatshile endlini yomuntu, umuntu lona la usebuya usezokukhwezela imali yokuhlala endlini yakhe ngayona leyo percentage njalo. So nxa kade kuyikuthi enxa yohlezi endlini yomuntu uzibhadalela 500 RTGS, kathesi hhayi umuntu usezabuya kozokhwela enxa yakuthiye kubo 2000 ukuze la asaye lokuncane kokudla le muli yakhe. Incwadi zikajanuwari vele ziyabuya sezithwele imali le-supplementary ngingaphambanisi futhi kungabuya sokule mali entsha yona le ka-2021 vele ibhajethi ngoba u-2021 la ule mali yakhe. So lijogo elikhulu kakhulu abantu basebunzimeni.
Sinanzelela ukuthi lokho kwenzakala ngesikhathi uhulumende esefake i-lockdown. Zithini izakhamizi ngakho njalo liyake likhulumisane le-council ukuthi kwenziweni ngalabo abangenelisi ukubhadala?
Uyakwazi ukuthi iningi labantu, iningi lezakhamizi kobulawayo liyazisebenza, kodwa kathesi kuzisebenza kwakhona kusuka kube nzima kakhulu. Siyakwazi njalo ukuthi silezalukazi lamaxhegu, silazwe intandane abayibo abantu abathwele nzima ukuthi bathole imali. Imali le nxa uyikhuluma usithi iphose isondele ku-1000 RTGS, nxa ungathi uyayisebenza ubona ngantiwa yimali encane, kodwa ukuthi uyithole ke imali enzima kakhulu ukuyithola ikakhulu nxa uzisebenza, ngoba kati imali yakhona uyabe uzayithatha ngaphi njengoba kathesi abantu bonke bahlezi ezindlini, akula muntu ovunyelwayo ukuthi aye zamazama lapha laphana. Abantu baku-lockdown njengoba vele kathesi ungakhangela inani labantu ababhadalayo lilutshwana kakhulu. Kuzoba njani-ke nxa kuyikuthi imali siyengezelelwe? Njalo sokuzabangela ukuthi abantu abaningi babe lezikwerede, bagcine bethathelwe enye impahla yabo esezindlini. Abanye njalo kule ngozi yokuthi izindlu sezinga-athathwa, sikhangela lokuthi kathi very service abantu abayitholayo kusithi council kathesi kuyini, amanzi abantu bazikhele emachibini esikhathini esiningi, i-refuse collection kuvuthwa kwezibi lakho kakukho. So i-service versus imali okumele abantu bayibhadale kangantwa kakuhambelana.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobha lakoBulawayo, eyoBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le koBulawayo. Woza Friday kuliviki silomculi omdumo weRumba umdawini ehamba leqembu lakhe le izingwenyama bephethe idlalade labo elitsha. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Sahlalela kakhulu etsholotsho sihamba lamaqembu achiyeneyo kodwa lamhlanje sisibiza sise Plum Tree kutitshi kubuhle. Sisesigabeni sakoHingwe lapho kudabuka khona umdawini leqembu lakhe leyizingwenyama bona abacula bekwele South Africa. Nanso inkemba esikanxa zonke njengokusichaza kwakhe umdawini.
Umdawini ngifana odabuka ePlum Tree esigabeni sakoHingwe ehamba neqembu lezingwenyama. Namhlanje sesithule idlalade lesithathu elinesihloko sithi sona Zothami Longa.
Idlalante leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi ebutsheni bami, ilihlo lempongo kanye lethi Zothamilonga. Idlalante balithola njani mdawini?
Abangathanda ukulithenga noma ukuxhumana nathi soshiya na iphone number ethi yona 0655 342492. Calls nama WhatsApp siyatholakala laphana sikwazi ngcono ngezingwenyama.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Kubalaleli siyabonga esikhatheni ezinike sona ngokusilalela, esiphinde futhi sicele nesupport kubathandi bomculo weRumba kuzindawo nezindawo. Sithi thina nesigcine nibe safe njengoba sekuDisemba kanje kuzifo ezisivelele emhlabeni. Kusho ukuthi siyabonga kakhulu laphana sicela isupport ngenhliziyo ezivumayo, bese ngiyivalelisa ngitsho kanje.
Uphuma ke enkundleni umdawini leqembu lakhe leyizingwenyama ngale.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 libikwa lisehla, osekubangele abezempilakahle ukuthi becabangele ukuthi kungabe sokulohlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha. Intatheli izindaba njalo engumhleli wendaba zemifanekiso kamabonakude uHopewell Chinono usevotshiwe njalo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.